Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 ezibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ngamanga ukuthi bakhuluma ngodaba lokudlulisela phambili langa lokhetho ngeminyaka emithathu lomnumzana Emmerson Mnangagwa.
Na inguquko emthethweni okuhambelana lokhetho ingekho awufanelanga ube lokhetho. So ngibona ngathi mina kule ndawo ezimbili ezingakhunya igonogonoko ukuthi bangikhuluma kodwa wasapha.
Imihlangano yokuhlaziya umbhuqazwe wegugurawundi iphazanyiswa ngabasekeli bebandla leZANU-PF.
Wobunga indlela abasebenza ngayo emhlanganweni uvele ubone ukuthi ngabantu abathunyiweyo uthambani liyenza so likhulume so lidistede kungabi le progress kudiscussion yendaba yanale yegugurawundi and ngeyami assessment this is wrong akuhambi.
Izinduna ziphiwa izimota ngesikhathi ilizwe lisithi alilamali. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uselandule imbiko yokuthi bakhulumelana lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kudluliselwe ilanga lokhetho ngeminyaka emithathu. Lokhu kwavezwa ngowayengumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngolwesine ekhuluma lomsakazo we-BBC kuhlelo Hard Talk. Isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba wathi uTswangirai nguye owavusa lolu daba lapho uMnangagwa esiyambona njengomuntu ogulayo. Kodwa isikhulumeli sikaTswangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka lamuhla uthi lawa ngamanga akuzange kube le nkulumo yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Yethela into ekhona isikhathi sokhetho sichasiswa isisekelo sombuso. Yikho yena umnumzana Mnangagwa wathi ethatha isikhundla ngomnyaka odlulileyo wathi yena uzaqinisa ukuthi ukhetho lwenzakale ngesikhathi lethu esikhulunywa isisekelo sombuso. Ya, kulungile kunjalo. Kodwa abaphikisayo babevele besithi bona abanye bakhona besithi nxa inguquko emthethweni okuhambelana nolokhetho ingekho awufanelanga ube lokhetho. So ngibona ngathi mina kule ndawo ezimbili ezingakhunya igonogonoko ukuthi bangikhuluma kodwa wasavumelana.
Ye, manje nxa sikhangele okwenzakalayo ebandleni kakhulu ukubana umongameli we-MDCT umnumzana Tswangirai kezwa kuhle njalo sokusiba lesicelo esinje, kungakutshengisa ukuthi ufuna ukuthi kube njani?
Hayi, phela yikho phela izikhwicamfundo abazaziyo abazinye indaba zombuso belizwe besithi kusobala ukuthi nxa yena umnumzana Tswangirai ebona kungathi kunzima ukuthi abe esesikhundleni sakhona ingcono anikeze abanye. Kodwa nje abanye bazele bathi bona kufanele ukuthi yena umnumzana Mnangagwa wathembisa ukuthi kuzakuba le nguquko emithetho eqondane lokhetho. So ukuthi ukhetho lwendlulisele phambili ye engxenye abantu bangathi khona kuyabe kuqondane lokuthi imithetho yakhona yayakuhlula. Kodwa mbona njengombono wami ukuthi mina nxa ubona kuzima umnumzana Tswangirai akulacala kakhulumele National Council yakhe athi yena hayi ukhetho kaluye phambili ngoba kulezinto eziqondane lombuso yenguquko yomnotho welizwe ezihambelana lokhetho. Bangaze bafaka ukhetho lwakho naphambili nxa yobuvila bokuthula imithetho kumbe nxa yokuthi bathi khona umnumzana Tswangirai kaqale angathi umbumo wakhe uma kuhle. Ngiyabona baye bephambanisile kakuguqule imithetho ukhetho lube khona abantu beZimbabwe baye phambili ngempilo zabo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. zombusazwe labalwela amalungelo oluntu sebechaze ukuba labo abahlukuluzwa labasinda kumbuqazwe wegugurawundi abaphiwe ithuba lapho abazakhuluma mayelana labahlangana lakho ngesikhathi sombuqazwe lo. Mathi le indlela yakuqala yokukhumisana umlotha kudaba lokubulawa kwabantu besigaba semandebeleni lenkabazwe abangahlomanga libutho leviyo le 5th Brigade. U-Anastasia Ndlovu usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu kuphume kungxoxo mpikiswano engenwe zinkulungwane zabantu kobulawayo izolo ntambama e-Rainbow Hotel eqoqwe inhlanganiso ezizimeleyo zimanyene ezibalisa iWild, iChristian Alliance, iSapers Trust leSites kuhlafunwa udaba lombhuqazwe weGugurawundi. Lombuthano ulandela omunye owenzelwe eHarare ngolwesine. Izikhulumi bezibalisa umongameli webandla lezaphu uDokotela uDumiso Dabengwa abalwela amalungelo oluntu ababalisa igqwetha uMnumzana Sipho Malunga oyindodana kamuyi owayemela imakhokhoba edalele eParliamente uMnumzana Sidini Malunga umlobi uNkosikazi Elino Sisulu umfundisi uRay Motsi lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Martin Rupia. Umalunga uthe abaphepha kumbhuqazwe kumele baphiwe ithuba lokukhuluma kwazakale ukuthi abadala amacala ngobani baxolise. Uthi umthetho osusayinwe ngumongameli uzabamuhle nxa ungalandelwa.
Hayi, sithi thina kumele baphiwe ithuba lokuthi bakhulume ngakho konke okwenzakala kibo ukwenzela ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani, kwenziwa ngubani, njani, ukwenzela ukuthi bathole ukuthi ukuphumula lokuthula lalabo abayibo abadala lamacala sibe bazi baxolise kuxoliswana.
Umongameli wezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi uhulumende weBritain lebandla lezanu baqala ukuqoqa uhlelo lombhuqazwe ilizwe lingakathathi uzibuse njalo kuqakathekile ukuthi lolu daba lulungiswe masinya.
Mini kakathekile udaba okumele lukhangelisiswe ukuze sakhe isizwe sezwe.
Ilunga lemthwakazi Republic Party uBrighton Ithuthang Sibanda uthi kusadlalwa ngengqondo zabantu njalo lokhe iqhubeka iGugurawundi ngendlela eziphansi.
Ngibona ngazathi lapha kuyadlalwa ngengqondo zabantu. Sibone ukuthi iGugurawundi azange iphele ngo-1987. It's still continuing even today.
Umgcinisihlalo weziPrivateerans Association uMnumzana Benny Ncube uthi kumele kube lokuxolelana njalo kufanele kube lentuthuko bathole ukuhlawulwa ngokonelwa ababhekana lakho.
Kulezinto eziningi ezalimalayo ngesikhathi kule Gugurawundi phakathi kwabantu babesehluleka ukuzithuthukisa. Yikho kufanele ukuthi abantu bonabo bathuthukiswe lalokho kuzimfanele ukuthi bakuthole, bakuthole izikolo, ama-clinics, yonke into.
Unkosikazi Elno Sisulu uthe okwabhekana labesifazana ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi kuqhubekela phambili emhlabeni jikelele abesifazana bahlukumezekile. Udaba lombhuqazo weGugurawundi luvuke lwabalutsha kulandela ukungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye oqanjwe nguDokotela Dabengwa ukuba naye waphatheka kumbhuqazwelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba lunye, imihlangano yonale eyokuhlaziya udaba lweGugurawundi isihlaselwe ngabanye abayiphazamisayo bekhanya bengafuni ukuthi kukhulunywe ngalolu daba. EHarare ngolwesine kube lokuxokozela ngemva kokuba abanye abasakhulayo bezanu PF beqale ukubuza imibuzo engaqondakaliyo. Kwathi izolo khona kube lokunye njalo ukuxokozela ngemva kokuba omunye osakhulayo wezanu PF esukume waqala ukubuzisisa okungaqondakaliyo kwaxokozela waze waqotshwa. Kesizwe ukuxokozela kobulawayo kwenzakale engakaqotshwa usakhulayo wezanu PF obefuna ukuphazamisa lomhlangano.
Okay, all right guys. All right, sesuka. Hayi mega ne, all right sesuka. All right guys, can you move back? Sesuka, all right. Okay guys. Guys, listen. Listen, we are moving her out. We are moving her out. Okay, thanks. Alright, okay, she's gone out. Okay. Alright, guys, thank you. Alright, okay.
Aloko ke ikuqokozela ube semhlanganweni ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana bekezela amaduma fuzwayo.
Loko mina ngiyami assessment yikudelela okungayenziyo okungaphezulu kokudelela futhi because indaba yeground sonke besaba ukuthi indaba yethu sonke njengelizwe but ama meeting la oyithu asesibonisa ukuthi hayi sina sicaba ukuthi sisonke into esisebenzane sonke nini kulabanye abantu abangekho kuyo indaba yangkhona kulabanye abantu abazele bengafuni ukuthi indaba nale ikhangelwe ukukhulunywe ngayo ilungiswe ubonga indlela abadebesenza ngayo emhlanganeni uvele ubone ukuthi nabantu abathunyiweyo uthambani liyenza so likhulume so lidistebe kungabi le progress kudiscussion yendaba nale ground and ngeyami assessment this is wrong akuhambi akuhambi akula reconciliation national reconciliation umnangagwa akhuluma ngayo nxa kule attitude enje akula progress yelizwe nxa abantu belanda indaba enjengale ngeattitude enjengayenale
ngokubona kwakho bengaba bethunywe ngobani abantu la
akuthandabuzeki ngabantu esibaziyo ngabantu bezana uPF kosibongile okade ihlupha kobulawa uyaziwa ukuthi ngwezana uPF uTuboy okade ehlupha eHarare uyaziwa ukuthi ngwezana uPF ngabantu ababuya bezele besazi bethunyiwe specifically ukuthi hambani le kwenza so ngabantu bezana uPF so ngiyathe ukuthi ukuthi izana uPF indaba yegugurawundi abakabive ukuthi ikhulunywe ngayo so angazi ukuthi bathi babuthweni ilizwe leya kuyaphambili njani nxabele athenze ngendaba ecakateke kangaka.
Alo ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela amalungelo kaZulu bekhuluma ecingweni le studio 7 eseGwanda.
Umsakazo we studio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo 6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo 7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la ku short wave ku 4930 13860 15460 15580 la ku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Izinduna ezinye lamuhla ziphiwe izimota ezibiza inkulungwane zamadola ngayinye ngesikhathi lizwe libhekane lokusilela kwemali. Lezi mota zathenjiswa izinduna ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthi njalo ezinye izinduna zibikwa zizaphiwa imota ngokuya kwesikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba sikaMthwakazi eyebheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukuthiwa kwezinduna izimota kuyinto enhle kodwa uhlupho lusuka lube ukuthi izinduna kazithiwa imota ngokuthi kufanele zibe lazo ugcina sokuthi ziphiwa izimota ukuthi zisekele izandla okuyikho okusuka kube yinto embi kodwa ngalokhu kubanika ukuthi hayi njengabantu abaphethe abantu kufanele bebe lezimota zokungalantwembi.
Ye, siyabona ukubana umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa abantu bebembona ngani ngomuntu ozalondoloza indleko zikahulumende kodwa ke ubona njani ukuthi yena uvumele khona?
Umnangagwa uzama ukuthi udinga usekelo ezinduneni because ekhala lezinduna zikhuluma ngizikhokhelwa ngufortune Charumpira ukuthi zithi zona zingazizano zizenza sho ukuthi izani yawina ngoba besezithabele izimoto. So mbona ngazathi silokhu esikhona phana ngoba Emerson okunye ongavuzanga sekukhohlwe ukuthi ulithwasa likamgazi. So in politics yonke ayaziyo ngayifundiswe ngumgadi ukuwina konke angaba kwazi ukuthi kuwina njani yiloko kodwa bekwenza lo mgadi. So abantu avuzanga sizikhohlile sithi ukuphuma kamgadi kulethe into entsha ngoba kungene uEmerson utshintshe ubuso kodwa inkolo lokwenza kulokhu kuyikhonokhano kamgadi.
Lo-ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba sikaMthwakazi eBheju likaZulu, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwemaphandleni sisemaphandleni aweGwanda lapho izilimo eseziqalile ukutsha emasimini ngenxa yokungani kuhle kwezulu kanye lokuchisa kwelanga. Iningi lezakhamizi selisesabela indlala embi kakhulu njalo lithi lizafuna olunye njalo uncedo lwenhlanyelo evela kuhulumende ukuze lilime njalo. Okunenga sikuzweni kuAlbert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Indawo ingama hektha amahlanu uSibanda uthi wahlanela inhlanelo elesisindo samakilogram angamathuma esikhombisa i70 kg kodwa kwamanje udlalele evalweni
abantu basike bathela inhlanelo phansi eningi yonke bethemba ukuthi last year sokaliningi nalonyaka bazalisuza njenga last year bathela abaselahlanelo kanti singazi libuya izulu inhlanelo abantu abaselayo sesikhala ukuthi nga ungancediswa ngenhlanelo ngalibuyile kodwa nxa lingabuyanga esikhala ngakho ukuthi abantu abayenzeni abancediswe ngokudla
unkosazana Simangele Ndlovu oyensindi kuwa 21 phansi kwenduna uMasuku uthi izulu alinanga njengalokhu obekukhangelelwe osekudale ukutsha kwamabele abo uMandlovu uthi bazimisele ukulima njalo nxa bengathola uncedo lwenhlanyelo
izulu kalikho Lokhe salima lapha izulu kazakelini.
Lobanje abalimisi behlezi bekhuthaza uzulu okungalimi umumbu wodwa kodwa balima izilimo ezifuna amanzi amalutshwane ezifana lamabele. Iningi labantu kulesi sabelo liqhubekela phambili lilima umumbu. Esinye isakhamuzi enkwalini umnumzana bekezela moyo uthi nxa uhulumende engabasiza kuzamela lethe inhlanyelo ezilimo eziphanga ukuvuthwa ngoba kungasela sikhathi.
Sakhiya emasimini lapha sasalima sahlanyela saqhasha amatrekitha sahlanyela zinhlelo abaphansi yamila kuhle but izulu lasilahlisa langani liyathembisa ukubuya buya amayeza efoke ukuchitheka ethwale lichitheke kubuya umqando so kuphongani uyakhizakhiza mhlaka 1 ngenyewe but lakho lana kwezindawo lapha waphonga ukukhiza ongatsho lutho
emhlubulweni ezansi yedolobha leGwanda egungwe izulu kubikwa linile ngesonto kodwa bese kuvele konakele emasimini umnumzana Edgar Ncube owesimbuka phansi kwenduna uMathe uthi basaludinga usizo lwenhlanelo ukuze balime kakutsha
ya izulu linile sibili ngesonto hayi kodwa emasimini bese konakele into eziningi bese zithile uhulumeni bese asinika inhlanyelo sahlanyela kahle kodwa bese kuthile kathi sinqalinile sokumele siqale ukulima kahle so esikusula ukuthi aluba bese ngathola inhlanyelo ngoba naleyo esilayo silime yonke sihleza igcukela yonke phansi bekumile kahle kodwa hayi kuthile
ababona ngezomumo omkhathi bathi lizwe leZimbabwe likhangelele ukuthola izulu elinganeno lonyaka Iningi lithi alikholwa lokhu ngoba izulu likhanya lingani kuhle selokhu kuqale umnyaka endaweni ezifana laboTonude eChinden iningi lokhu lilinde ukulima ngoba izulu lingakani amagagasi omumo omkhathi aveza ukuthi akulazulu elizwayo eliza kuna eGwanda kuviki ezayo kodwa kuzathisa kakhulu okungadala ukutsha kwezinye njalo izilimo ngingu-Albert Ncube oyendaba ze Studio 7 eNkwalini emachecheni.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Nkululeko Sibanda sihlaziya udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usengenile enkundleni yokuxhumana ebulenjini iFacebook. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokuthi umnumzana umongameli Emmerson Mnangagwa usevule iFacebook page esizwa kuthiwa uzabe ephendulana loZulu. Ubona njani wena khona?
Ngibona ngani mina kuyajengisa mphele ukuthi President Mnangagwa laba akade becabangela ukuthi wathola kumbe singathi iqembu lakhe lathola imfundiso kweze social media yabo Facebook labo Twitter. Ukhanya ngani nxa kwenzakala ukhanya kuzaba iqiniso ngoba ukhanya uyazi ukuthi uzabe ebona njani umsebenzi kodwa ukuthathi yena uzabe ephendulana abantu ngendaba yomsebenzi omkhulu alawo mbone ngani kuzaba nzima kakhulu ngaphandle nxa kuyikuthi mhlawumbe kulabanye abazabe bephatheka ngomsebenzi welizwe umuntu njengopresident esikubonayo ukuthi uzathola ama comments amaningi abantu abazabe bembuza imibuzo eminingi kakhulu ukuthi ngezake athole le thuba lokuyiphendula bakhona abantu abangasebenzi imisebenzi ephakeme njengowakhe kodwa bayakuhluleka ukuthi bathole isikhathi sokuphendula ama-comments amaningi ngakho angibonisisi kahle ukuthi upresident lapha angibona nje uzama ukuthi abantu bathabe kodwa angibona ezakwenza lokhu akuthembisayo.
Umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump usesebenzise iTwitter inkundla yokuxhumana ebulenjini njengendlela yokuthi akhulume lezulu weMelika pho lokho kwenziwe umongameli Mnangagwa akuhambelani na?
Akuhambelani ngendlela yokuthi upresident Mnangagwa uvele ungena lapha yena evele esengupresident njalo anabantu abaningi abamlandela ayo abantu bazaqala ukumlandela khona kusukela manje ngakho kukhonokho kuzakwenza ukuthi kube nzima ukuthi asebenzise izinkundla zasebulenjini ngendlela efana lekati lakapresident Donald Trump njalo duko olunye ilololo lokuthi iningi labantu beZimbabwe abefuna ukuxhumisana labo ngalitholakale kangako ebulenjini ngoba abantu baseZimbabwe bahlala emakhaya njalo lanxa bengahlala emakhaya ukusebenzisa ukulembu kungani kuyadura kangako angiboni mina ukuthi uzafika esibangeni sokuthi enze njengalokho kukapresident Trump njalo angaqala ukuphendulana nabantu mbonengana ngenza ukuthi kube nzima enye yezinto enziwa ngupresident Donald Trump ngeyokuthi akaphendulani nabantu uyafaka nje lokho abefuna ukufaka afaka umbhalo wakhe akuchiye kunjalo abantu sebezaphikisana bodwa elingekho.
Abanye abafana labo mnumzana Morgan Tswangirai lenye inkokheli bakhona ebulenjini lapha kodwa kungani abakusebenzisi ngendlela esetshenziswa ngabanye abafana labo Donald Trump abangabakhokheli.
Angibona ukuthi khona indlela ephakeme abangaxhumanisana layo nabantu balutshwane kakhulu abantu abenelisa ukuthi basebenzise inkundla lezi zasebulenjini ngendlela efana kaDonald Trump. UPresident Donald Trump usuka ancediswe ukuthi nxa efaka imibiko yakhe kulezi nkundla ufaka imibiko ethusa abantu yenza ukuthi kube nzima nxa omunye walaba abazombusazo ethanda ukuthi inkundla lezi imsebenzele kahle kuzafanele azimisele ukuthi uzabe faka izinto ezethu sabantu eziyaboya zilandelwe yilaba singathi ngabe media ama-journalists.
Hayi kwezwakala ungavalelisa uZulu.
Hayi ngiyabonga kakhulu lizosala kahle.
Hayi lathi sibonge. Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolijini leHuddersfield University kwelePhilitane besixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright. ungaqala ngokusichazisela ngamafitshane ukuthi uvele ungubani njalo uhlezi usiphathisa lapha emsakazweni.
Mina ngingusikhathele Nyathi, ngokuzalwa nzalo eZimbabwe lupane, esigabeni selupane, ngomsebenzi ngilapha eBotswana. Engikuthakazelela ukungena kuhlelo lolu lwabesifazane ukuthi kuyenza ukuthi sizikhulumele, sizwakale lathi singomama ukuthi sithwele nzima okungakanani, sifisa futhi ukuthi ilizwe lakithi abantu baphile njani. So mina ngokufisa kwami sibili bengifisa ukuthi elizweni lakithi kube khona imisebenzi, ngoba into eyenza ukuthi abantu bathi sibebone ukuthi izinto ziyadura kakhulu, into engiphezulu ukuthi vele imisebenzi kayikho. So to compare lezinto ezabe zikwamanye amazwe uyathola ukuthi i-price maybe yafanana, kodwa okukhalisa kakhulu ekhaya ukuthi imisebenzi kayikho, i-currency asila mali. So abantu babe bethunyezelwa ngabantwana imali ifika ngale kumbe kutshintsha kube kuyini emakhadini, so kusiyaswayipa. Abadala babe bekoreta izimbida zabanye emakhaya, bekoreta amabhaketi abanye befunge iyabhadala, kugcine kungasahambelani ukuthi kuhamba njani. Usoyethina bedinga imini yonke, bedinga umuntu ongabasiza ngokuthi elikheshi bona bemswayipela izinto kwenzela ukuthi eyibhadala. Lokho sibili kungathi kuyasikhathaza kakhulu, and abantu bahamba imango emide kakhulu. Izulu kalini lonyaka wonke, umuntu ukhangela ilanga liyathisa. Omama bagcina behamba imango emide kakhulu bebhabhula abantwana, bezama ukuyadinga ukudla ukuthi bethole ukudla. Ayefika ngapho lapho ukuthi kuthengwa khona ukudla kwangkhona, athole ukuthi kuyaswayipa i-network kayikho, agcine seyalala khona ngale engasaphendukanga, abantwana bengala kudla ekhaya. So ayi sibili, mina ngiyathaba ukuthi mangingele kuhlela ukuthi nxa amazwi lawa kumbe ngafika kuhulumende welizwe lakithi ukuthi azame ukutshintsha izinto zike kube lula ebantwini besifazane.
Ubuhambile yini ekhaya kulona leli ikhefu?
Ye, bensekhaya sibili kulona leli ikhefu, ikho mbone khona ukuthi izulu kalikho, akula mumbo osukhahlela ekhaya kathesi.
Izibhorane yini ezifile ekhaya?
Ekhaya kithi vele thina sizinathela amanzi emfula, vele besincedwa lizulu. Izulu lake lafefeza mbidana ngisekhaya, sasi awukunatha, sasizikhongozela izulu. Thina vele asisazibhorane, asifakelwanga lezibhorane. Athola ukuthi uhamba 10 kilometers landa isibhorane, asilazo vele. Lokho saba yithi isibhorane asikwazi ukuthi yikwi.
Uthe kungaphi kwelupane?
Elupane madoda, in between St Luke's and Lupane.
Ngokusebenza kwakho kwele Botswana kuyancedisa yini nxa sufika ekhaya lapha?
Akuncedisi, ngoba sufika ekhaya ngale bathi imali nxa susiyathenga ezitolo bathi irandi lepula kuyalingana. Khona ngapha thina imali esiyabe sizikola ngapha zilingani lezi South Africa. So siyafika ekhaya usuthenga sokulingana, akusabhalansani. Uthole ukuthi umuntu ovela ngapha sekhala kakhulu ukuthi intengo yakho nisiphezulu, ngoba kuye iyabe isiphezulu kakhulu, kakusahambelani. So kugcina vele kungancedisanga abadala ekhaya. Usiyafika ekhaya awusela mali, njengathi siyabe sesifika sesidlula udlula kobulawa udlulele eliphandle, safika ngale ungasela mali. So kungasela ncedo vele lokuthi uhambe ekhaya, ngoba isibo bonke phela abahola imali ezidla engqondo, abanye sikhole ama-change imali ezincane. So xa usufika leso kuthiwa i-R1,000 ilingana le-R1,000 kula esitolo, wona uvele ukwazi ukuthi ayilingani. Yona iyabe isikubulele, ngoba iyade iphelelwana. Usuka ngale ngxenye unkazana osebenza ngale zindlini uyabe uhola imali engcono, uyabe biye le mali engcono, usuka ngapha esuke le mali encane. So sibe siyafika lesitolo bonke sibe siyathenga ngeprize efananayo, akusahambelani. Sokubulala abanye abantwana. So lesi sokukhalela sibili okungasisiza ukuthi ilizwe lakhe kalibe le misebenzi, lathi sibuyele ekhaya siyeklini izindlu sisekhaya. Nxa kuyukuthi ngiholi $100 ngisekhaya, impuphu i-50 kg ngoba ngayibona i-$21, iyabe ingcono than ukuthi ngisuke lapha ngiyayifaka futhi e-Western Union ngiyibhadalele. Iyafika ngale ngaseyiyo $21 ingasakwani impuphu.
Kodwa nxa uthengile-ke impahla kuyathwaleka yini ngabomalayitsha kube ngcono, kumbe vele abantu babuya le mali?
Vele kuba nzima lapho kuyabe uzivulele, ngoba omalayitsha bangikhona bazakuthatha baye kutshela ukuthi bana bayaphelela koBulawayo, ukuthi zize zidlule futhi ziyefikela upani sokungenye imali. So ugcina ubona kungcono ukuthi ngcono ngizihambisele imali, ngoba ungayenza njalo uyabe usulahlekelwe imali eningi kakhulu. Njalo
siyabonga-ke Sithandekile, isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTCT uMnumzana Morgan Tswangirai uthi ngamanga ukuthi bakhuluma udaba lokudlulisela phambili ilanga lokhetho ngeminyaka emithathu lo mongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba-ke lapha uhlelo, lisidibane njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.